kungenzeka nxa iCCC ikade ingakhokhela amaZimbabwe ukuthi aphumele ngaphandle azikhulumele. iCCC njenge-political party ayinamlomo omkhulu, kodwa nxa amaZimbabwe engafukela ngaphandle ethi mhlaba sicela ukhetho lwethu. I-Afrika lo mhlaba bebezalalela, manje asikwazi ukuthi amaZimbabwe alawo yini amandla aka-15 sokuphumela ngaphandle. Yenze lokho kuthiwa yi-spring esakubona e-Libya, esakubona e-Tunisia, esakubona kwamanye amazwe.
Yikutshengisela esitaladeni lokho okutshoyo.
Ukutshengisela nokubhikisha, becela amalungelo abo emhlabeni ukuthi sicela amalungelo ethu, ngake sibuswe ngenkani. Isifilinge labantu asoze kuzwakala.
Amapolisa dokotela siyawabona ayaxwayisa athi bhasophu kulabo abangacabanga ukuthi bangene esitaladeni, athi abamelela abantu abanjalo. Awuboni lokho kungaba ngokunye yini okungenza abantu beZimbabwe besabe ukutshengisela?
Hayi, laseqinisi abaqala amapolisa lamafosha besithi bhasophu, kodwa bagcina kuyibo abahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo, kuqala njalo. Bengabona ukuthi iZimbabwe izimisele njalo iyala bona lawa amapolisa asibhasophi yiwo angabona sekhokhela abantu phambili esithi umnyango wakhona ulaphana sangenini. Kuhleli kunjalo sesakubona emhlabeni.
I-SADC ithi isithumela elinye iqula eZimbabwe ukuyacwayisisa ilolu daba. Kanti layo i-African Union zombili ungaxwayisa ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba?
Akabalalela amaZimbabwe, bangalaleli kanjeni kusayo, bangalaleli i-CCC, balalela amaZimbabwe ukuthi aqala ngani. Kuyajabulisa khona ngoba kokuqala ukuthi kwenzakale kanje ukuthi le SADC sisukume sithi kanti kwenzekeni laphaya. Bekufunakala ukuthi bahambise phambili-ke izidingo zabantu beZimbabwe, hhayi ezamabandla. Ngoba amabandla siyakwazi ukuthi afuna amandla, abantu beZimbabwe bafuna amalungelo abo. Yisho isiqokoqela sokuqala leso.
Ubaba uRamaphosa simbone siba ngomunye wabaholi base-Afrika abathi amhlophe kumongameli Mnangagwa. Kanti abantu abaningi njalo bakhangelele kuye, bakhangelele kuzwe lase-Afrika ukuthi libe yilo elikhokhelayo ekudingeni isixazululo kudaba lweZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Hayi, uyenze ngokuphangisa inkulumo yakhe. Uzolandela okuqhutshwa yi-SADC alandele okuqhutshwa yi-AU. Lokuyana nje kufana njengomakhelwane ovuka ekuseni esithi livukile komakhelwane. Noma nje kukhona enye inkulumo ekhona, siyakwazi.